So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandana Kawande ubesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa intengo yokudla lempahla etshiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi ezindlini.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar.
Ibandla leZANU-PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi nga amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana kwakuza kuba ngcono.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMuhadi. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi iZANU iwine loba ngaziphi indlela.
Amalunga ebandla le-CCC athi alokhe kholwa ukuthi umanyano we-SADC uzangenela kucutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga.
Ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga. Sesenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokho bezayo bazazama ukuthi bashathele lapha abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisukile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lanxa intengo yokudla lempahla etshiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ukuthi umumo mubi kakhulu ezindlini. Bekusasatshelwa ukuthi ngemva kokhetho intengo izakhwela mahlayana ngoba abatshali bemali bethikaza ukuphathisa ilizwe ngenxa yompumela yokhetho ephikiswa libandla le-CCC kulandela imbiko ye-SADC lezinye inhlanganiso ezithi zafakaza ukungaqhutshwa kuhle kokhetho. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi ngokuya kwesikhathi umumo uza kuba lukhuni ngoba akula mafekitali avulwayo ukulungisa ukudla lenye impahla.
Intengo owakhathesi isasestable ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable okwesikhatshana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kukahulumende yenalo singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele, kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiya ngapi, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi ukahulumende le-business lezisebenzi, i-economy ingathuthuka sibili. Kodwa kungaba lokungasebenzelana kungaba lokudonselana ikakhulu okahulumende lezisebenzi kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inilutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labosomabhizimusi lezisebenzi Governments babonisa nesibili ukuthi uze economy ithuthuke uze sibe lamanye ama factory angavulwa lenye industry engavulwa singenza njani so ukuzamele kube lokukhulumisana okukhulu njalo ukuzamele ukusibe lamanye ama policy pronouncements avikela especially isebenzi ukuze zingabi ngabayanga.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla lezanu PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South kodwa abanye bathi ngabe amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana babezathola izihlalo ezithexaxa. Phakathi kwezigaba ezilithumi lambili ibandla lezanu PF lathola ezisichiya kalombili 8 kuthi LSCC lathola ezine. Kwezinye izigaba ibandla le-CCC khona le eMathebeleland South lanqotshwa ngamavoti amalutshwana kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi izano iwine loba ngaziphi indlela. Kanti-ke la i-opposition iyayincedisa izano ukuthi iwine ngoba ungabona ama-candidates afakwa izano. Izano ifaka abantu abalomkantsho, ifaka abantu sibili abalesisindo ukuthi la ku-community ngabantu abazakalayo. Abazwayo ukuthi kabadingi imisebenzi ngokuya eParliamente, abadingi imisebenzi ngokuya kuCouncil. So kunengi okuyizinto okuyikhona okuyimbangela njalo uzakhumbula ukuthi ku-opposition khonapha nxa sokufika ezigabeni zokuthi sokuyiwavotwe. Isikhathi esiningi into eyenzakalayo yukuthi ama-candidates ama-political parties uyafica iparty ifaka ihodi ifaka ama-candidates amabili, iparty ifaka ama-candidates amathathu. So yikho kumele ukuthi abantu bekwenqabele lokhu ngezinye zezinto ezinikizana u-PF amandla okuthi ithola ama constituents nala ewatholayo eMathematics South.
Phandle kwalokho esihlala sikuza ukuthi abantu babambane, siyabona ngani lokhu kwehlula, kuyini okunye okungenziwa?
Into ekhona foka Gandhi ukuthi kumele ukuthi ke sidingisise imbangela yokuthi kanti okwenza sihluleke ukubambana kuyini. Into esegcikeni esesiyazi ukuthi siyathi kunje sihlale phansi sivumelane singabantu besigabeni ukuthi hayi bafowethu nxa kuyiwavotwa kasingeneni sonke sisebenza ngaphansi kwezaphu ngoba yilo ibandla elimele abantu bakithi ikakhulu njengoba sonke sisazi. Uyefica omunye umuntu sehuga abantu sewahugela kwakho kunye okuyinto ebutshe ukuthi hayi bantu wozani ngapha izaphu kayimelanga abantu, izaphu kayisimeli ngalokhu, izaphu kayisimeli ngalokhuyana. Uzibuza ukuthi kanti nxa kuwukuthi yikho khonokho elikufunayo why lingahambi liyejoyina enye i-political party evele emele khonokho elikhuluma ngakho. Ngabantu bona bababe isiningi labo ngabantu abasebenzela izano, ngabantu abasebenzela isystem, ngabantu abangafuniyo ukuthi iMathebeleland ikibambane. Silabo baningi bayakwenza basakwenza kodwa ke kumele ukuthi ke abantu bonaba singababazi, kumele ukuthi siba expose, kumele abantu bebebazi ngoba umuntu wonke ophikisana lemizamo yeMathebeleland ukuthi sibambane sibe imbumba ngaphansi kwezaphu ibandlela ilodwa sihambeni sibeni ngamafela ndawonye woba kwazi ukuthi lowo muntu ngumuntu ozidingela into yakhe kume ngumuntu ovele othunyiweyo abazosebenza eMathebeleland ukuthi iMathebeleland ingafi yabambane. So singaba lamandla lamasu lamaqinga kanti ukuthi abantu bonabo sibabone impilo yethu izakuba lula ngoba ingoma okumele siyihlabele njengabantu beMathebeleland ukuthi nakwe ukuthi izaphu ingafaki i-presidential candidate ingoma kumele ukuthi ibe ilianethi yona ku-councilor votele izaphu, ku-member of parliament votele izaphu, ku-president zicabangele. Kodwa ke layo izaphu kumele ukuthi inike abantu amasayini ukuthi hayi lingavotela ngapi kodwa ku-councilor ku-member of parliament ngoba yibo phela abantu laba bamqoka. Lamhlanje kunje siyakhala ngesigesi esenzakala esithole khona lubala kuthiwa abantu sahlabela ngomanye sathi thina ukansila voteli zapu, ku member of parliament voteli zapu, ku president hambe zicabangele ibhokisi. Lamhlanje ngasikhuluma ingoma, sihlabela ingoma ehlukileyo. Ngasikhuluma lamhlanje into ehlukileyo kanti ngoba ngabe kuthiwa sifake ekansila pha ama city fathers. Hathi ukufaka ngolumpeni nje ngokungalodingela imsebenzi ufaka abantu ababuye esigabeni lapha bebuya bezothethisa abantu bezodelela abantu bezoyisa abantu abantu abathunyiweyo lapho ukuthi bezokwenza imisebenzi yobunke bezama ukuthi benzele ikhansili yethu phansi.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi alokhe ekholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kuqutshwe ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leZANU-PF lisithi selidume ledlula njalo seliqalisile ukubusa okweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuqutshwe olunye njalo ukhetho njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenetha waleso sigaba endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa osekuzana uPF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu sikubone kusenzakala kusukela ngesikhathi kubonywa uMDC kuze kuzofika lakhathesi hayi nje ngoba kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokotshelezayo bazazama ukuthi bathathele lapha abasuke khona kodwa hayi isitimela sesisukile abantu beZimbabwe bakhulumile. Ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luza kuba khona ngomnyaka ka-2020 hatshi kungakafiki leso sikhathi njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition yikuqubulana kwembuzi zasibayasinye kodwa iqiniso bayalazi ukuthi hayi kabaphumelelanga njengba liwabona bekhona apha njengoba uSolani Moyo bengamasenetha bevumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle uVision 2030 useqalisile uhulumende kababuMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze gadalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030. Ngimpe umfowethu uThuba Saka
ngimanga lokuthi kati yena njengoba na izolo beku-opposition namhlanje usekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho olungakhulekanga kakhulu kuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu beZimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yeigidini izina bezalo-PF bakhuluma iqiniso ukuthi hayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale okwamanje yiko sithi imbuzi idle ikhanka esesikunanzelela ukuthi sisalindile ukuba nomhlaba ulungiseke. Ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhodi njengoba nayishilo ithi ekhodi kasihambanga ngoba singabakhalazi sizahamba njani ekhodi ikhodi ineZANU-PF.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli.
Into ze-opposition zilobutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo. Uyakhuluma khonapho babusolani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacatsha ngomunye nje ngoba lulimo okuvele kumele balukhiphe ngabe lawo indaba bengayanga lawo ekho court bafike babeke phela ukufakaza phambuka manje ukuthi nampo ubufakazi ama numbers ama V11 athi onqobile ngolowo opposition vele lohlupho lokuthi ama polling agents nyaka yonke bayadinga inkalakatha zezimali ezama polling agents bazidlele ngizangaphuma ku MDC umongameli wakho nehlale sithi imali leyo kuya e political funding ngabuya sabhadala ama polling agents kodwa akabhadalwa ngikhuluma ngisenze nje abe CCC ama polling agents angilaleleyo akwazi ukubhadalwa kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa so ngabantu abangelayo i commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama V11 uDokotela Unevas Mumba sebenza isadaki yedwa le report yakhe okuthiwa i preliminary report engakabi i report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngesadaki umngane wabo ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokheli sisi ngumngane wabo abafana laba be DA kwele South Africa ngumngane wama Americans so umuntu okuthiwa i observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga ukuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa isadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki itroika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadaki summit okuyinto ezakwenzakala ngomnyaka ozayo so akulanto nje yesadaki ekhulunywa lapha ngoba kunje mnyama uvika ngomunwe iqiniswe lasi
elakho yelokucinda mnumzana mama
sikhembile enenjalo le confidence sinayo sokuthi ukhetho kumele luqale phansi kulungisa indaba zezeki kulungiswe indaba yevoters roll kunxa isadaki ikhuluma ukuthi zekwa ibambanga ukhetho kahle azange itizana ibambanga ukhetho kahle but abezano bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungatsha umntwana utsha unina siyabuyela bheke ku-election ngoba labantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona urhulumente wezanupiefu wayehluleka eniyehluleka ngeke sime another 5 years sijontele ukhetho sakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenator waleso sigaba obexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa usekubandla le-ZANU PF bexoxa ke lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka engamachumi amabili lanye uBrooke Brack Jackson omhlophe nguye okhethwe izolo ukumela eZimbabwe emdlalweni kanobuhle womhlaba iMiss Universe. UJackson uthole imvuzo embalwa egoqela imali engamadola angamakhulu alithumi US$10,000 evele kunkampani ethiwa Style by Mini ekankosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMminyo Thabo Baloyi Chiwenga. UJackson uza kuyamela eZimbabwe embuthanweni ozenzelwa kwele El Salvador ngenyanga kaLwezi. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com liludaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wacunulwa luluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli phephandaba lithi likhulume labasebenzela uChiwenga abathi ucunulwe ukuthi iningi labamsekelayo kabaphiwanga izikhundla kodwa Mnangagwa wazipha izihlobo labangani bakhe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulabantu abane abanakekelwa ukuthi bagalule bafa eCaribbean Dam ngomgqibelo. Kubikwa abantu laba bebesesikepeni besuka eNyawodza besiya eWafa Wafa Camp isikepe sizesigenquke. Uma manje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo li njani ngapho studio 7 asiyalizwa badala yasizama kodwa endanda ukutsho mina ukuthi baninga kulo abantu abavotela uChamisa 1 million and something aso bantu abalutshwani lapho njalo futhi abavotela yena umnyaka kwabaninga kulo 2.3 so ngezinye indlela ukukhona thina sadliwa sadliwa sivotela iTriple C kodwa sidliwe abazame laba abakhokheli beTriple C ukhankasa kakhulu izine emaphandleni lapho ngabavele ngabafiki balele esikiweni khona le mgwaqweni ethelelayo abafuni kubuya ngapha kithi emakhaya ikwezidliwa bangakhali ngokuthi barojiwe kanti bazahlala bengabarojiwe eminyaka yonke njani sidliwe
umthwakazi omnyama ondlela zimhlophe asibingelele ukhetho selifikile lwadlula yebo njengokujwayelekileni nokuphevele kulindelekile kusele kukhala ngapha kithi ukukhala emadepheleleni ukukhala kwamthwakazi sasivele sazi wonke umuntu wayazi vele ukuthi kuzokukhala owayeyikhohlisa nje ethi kuzolunga wayevele eyikhohlisa nje ethanda ukuzikhohlisa wonke umuntu wayazi ukuthi vele bazowina bona labo mnanganga labo bawinile vele akusekho futhi okunye kuyabe kwenzeke ngikhala kakhulu ke nakho kungikhalisayo ukuthi thina emathebeleland kwamthwakazi amadoda awasekho amadoda awasekho amadoda akhona ngavula imilomo ekhala kuphela athatha izandla enze umsebenzi akhulule isizwe sawo akhulule abantu abawo aphela kwaphela ngamaqhawe akithi uNkulunkulu wamnyaka wakhumbula
yeye studio 7 sabonani basakazi kanye labalaleli bakhona yeye uyabona leyana into yenzakala kobulawayo ibulawayo isihambile uyabona into okuthiwa ibulawayo isihambile amashona seyithumbile straight ngokuthi bantu bakithi imali tshelwa especially nabantu besindebeleni imali tshelwa ukuthi akelekele ukuyilandela amashona emuva fundani lani ngelikhokhela amashona uyabona ngibuye ekhaya bengisekhaya impela ngithola izikolo zakithi ezininga headmaster ngamashona amanensi ngamashona amapolisa ngamashona uyabona ngoba nje uChamisa edlile umnankagu kobulawayo la kuphi ezindawo ujabule uyafayina lapho khona ukuthi amandebele sesiwangena manje siyaqala ukwafinyeza manje amandebele siyagavuna ezindaweni zabo ngiqinisile ngiqinisile mpela studio 7 ngiyalitshela futhi lani bantu bakithi umqondisi wayeqinisile mpela ukuthi asenzeni ezinye izinto asibhekeni iphathi kamqondisi ke sizimele njengamazulu uyabona into amazulu enjani kule FIP leyanika butho lezi ushengwe othunde bakwazi ukumela usiko lwakibo kodwa thina amandebela sisakwazi next ngendaba zokuthi sifuna ukulandela into eshona into emangela shona siyibona into ephilayo uyabona into ezifana so asifundeni ukuthi lati sibele party yethu yamandebela uyabona le nto eyenziwa ama supporters aya lenders yangithosa kule yangijabulisa kakhulu ngelina ngama singabambana siyenze lana into izinto zingenzeka
uyabona le nto efezi le concept voter since 2000 lokudlala ingqondo zabantu since 2000 fika MTC qala uvotwa kudlala ngabantu nje ilizwe liphethwe isigebenga ilizwe liphethwe imigurukudu yamakhehla lezizalukwazi ezingenangqondo ma uzabona abantu becreata into okuthiwa yifezi i-organization ehambe ifosa abantu abahlabalaile abahlupheka ekhaya labo bantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe behlupheka ukuthi khona kuthiwa khona vota lapha ngenkani funa ukuthi khona sifone ukuthi uvotele bani abantu balambile baphethwe indlalo emakhaya kuthiwa bathatha izithupha zabo bavotiswa ngenkani intando yabantu ayikho ezimbabwe and abantu bayahluke ukuhlukumezeka kubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu 5 years yonke ehlupheka kuthi ngelanga kufanele ukuthi akhethe upresident omutsha ozathatha ilizwe alifake endaweni e-right kodwa umuntu abanjwe ngenkani ukuthi avotele umuntu angamfuniyo ohluphileyo elizweni since 1980 bebulala abantu begugula unda kuze kube manje kulokho kukhutshwa kuthiwa uvotele izigebenga ayi kodwa-ke asazi kuzamele ukuthi abantu babone indlela ngoba ngake saqhubeka kuthiwa abantu bavota ukuthi ukungahloniphani lokhu votwa kubantu bebodwa izigebenga kuzamele abantu babone indlela ukuthi khona bayenza njani ukuthi abantu bakhululeke elizweni leni ngoba ilizwe lelasolelezanupiefule ilizwe leli ngelamazimbabwe wonke kufanele kwenziwa intando yabantu nokuthi intando yomuntu oyi-1 labantu babantu ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa iphumu lamadokeni
studio 7 linjani right na siyaphila le nto ekhulunywa ngumalaki leyo ukhuluma into engekhoyo kuyo nje la kancane asozethu khona khona nqa abantu behlukunyezwa kufuze ukuthi uhambe be emapoliseni amaphoyisa khona kuyiwahlukumeza abantu izalo incedisa ngani abantu vele sigcine emazweni kathi sikhona lapha sizama ukuphandela abantu abathi izimoli zethu sisebenza nzima sifike siyakha izindlu khona ngale emakhaya imali sizithethe emazweni besibhadalisa imithelo ngaphezu kwamandla ethu abasibhadalisi nge-RTGS yabo le imali engasebenzi bafuna ama-youth abefuna amarandi kukhuluma amanga nje into engekhoyona lowo muntu angazi ukuthi kathi bafika basuka bethabeleni kuzane uma sebengene kuzane yini ebathabisa kangaka benza beze bekhuluma amanga
ye sibingelele enkundleni ethi litshona njani basakazi hhayi siyayiza indoda le yokuthiwa uyitinesidube iwumana oyitinesidube laba ngomandawo ngabantu abahamba bedinga lapho abangathola khona amaqatha uyamuzwa nje umuntu wakhona lo bekhuluma nje ukuthi uyaziwumanela nje ayikho into oyikhulumayo kodwa kukhona ukuthi witness dube izalo ingeke ithuthukise ilizwe noma sokutheni umlomo wachapha ufula ugcwele abantu basezimbabwe basezohlupheka okwedlula lokhu abaphakathi kwakho wena yeke uzawugcwalisa isisu sakho ngoba yikho okukhulumelayo kodwa iqiniso izalo ingeke ibuye futhi iguqule umnotho waseZimbabwe labona labo i-opposition owabaleka kiyo usuzibona wena njengomuntu usekhenani elong ungasebenzi labo ilizwe alisoze lithuthuke witness dube akungeke kwenzeke lokho into okufanele ube yazi leyo ukuthi khona labantu bakho witness dube uzabachila ngoba khuluka ukudlayo ngelanga uzaphela inkukhu lezo zidlaya ama-chicken ini lawa kuzafika ngelinilanga ukuthi anjani akuqumbisa ugijima uyesibhedlela ufika uswele umuthi iparasiti bebe sebekugibeza kumbuza kuye-China la uyelatshwa khona mhlawumbe yinto ekhulumelayo kodwa ilizwe lingeke lithuthuke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukutholakala elecala ukwenziwe indodana kamongameli Joe Biden uHunter sokuphe ithemba ababebandla lama-Republicans abathi umongameli Biden ulecala lokusebenzisa isikhundla sakhe ukwenqabela ukubotshwa kwendodana yakhe. UHunter wephula umthetho ngokuqamba amanga ukuthi kasebenzisi izidakamizwa lapho efuna ukuthenga isibhamu. Umthetho uthi umuntu osebenzisa izidakamizwa akumelanga athengiselwe isibhamu kodwa uHunter wasithenga. UHunter wetheswa amanye njalo amacala ambalwa okusebenzela amazwe aphetheya engabhadali imithelo. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lolu.
Yebo kunjalo owathesi akula evidence esithuthile efaka uPresident Biden ukuthi esasengu-VP kusukela mhlawumbe ngithi ku-2009 ukuthi wayekhanya yena e-involved ngalawa macala i-corruption abakhanya bethu umntanakhe waye eyenza. Ngombono wami mbona ngani nje ama-Republican njengoba ngitshilo phambilini i-political season ekhona u-2024 ama-Republican adinga into yokukhampena ngayo, so bazazama ukuthi befake uBiden udaka as much as they can ukuthi bethi hayi u-corrupt. Kodwa ngombono wami mbona ngani nje bona iba bazilethela okukhulu ngoba singananzelela ibona i-presidential candidate yabo ekhanya iyo engaphumelela Donald Trump yena nguyola ama-corruption scandal adlula lapho. So bona bafuna ukuthi bengani bathi hayi u-Trump lo Biden bayafanana entweni se-corruption lokunye lokunye. Yikho engubonayo njalo u-Speaker of the House I think under pressure from ama-hardliners ama-Republican bayakhanya ukuthi u-Speaker mhlawumbe uyabona i-evidence kayikho njalo lama-Republican ayabona ukuthi akula evidence khona kodwa ama-hardliners abe-conspiracy theory bafuna ukuphusha loba kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York ngapha kwele Melika.
Yo, Stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamaj and badam kashan and jungle bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what in the bogot? Well, I'm a mina, but I'm a tongue. Shish, that you miss your low. I don't know, I'm a pelin, I'm a pop, I'm a pot, 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 I'm a
pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, I'm a pot, isikhathi njengoba ngishilo asavume lokuthi siliphe nje zona lezo indaba ebezikhona. Hayi, igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.